Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mnyela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olulisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungisa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu, 15,000, sezibulewe yindlala emhlukuleni wezansi yemaNdebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni oleZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, luthi selengezelele inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. I-ZAC isungula amakomithi alwisana lenkohlakalo kunhlangothi zikahulumende abizwa ngokuthi ngama-Integrity Committees. Kwana lo mnyaka izisebenzi zikahulumende ezifika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu, 12,600, ezigoqela abaphathi ntambo bakahulumende labanye abakhokheli zisayine isivumelwano se-Integrity Pledge. Umgcinisihlalo we-ZAC umnumzana Michael Reza uthi ukwethembeka kuqakathekile kakhulu ekulwiseni inkohlakalo, okuyikho okwenze babumba isivumelwano lesi. Ingcwethi kwezenotho zona zithi inkohlakalo izaphela kungalungiswa umnotho welizwe njalo inengiselile misebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesikhulumeli sohlangothi lweZakhi unkosazana Simiso Mlevu.
Umlandu weZimbabwe Anti-Corruption Commission kawusiwo okubopha kuphela, silomlandu wokuvikela ukugwelegwele kwele Zimbabwe. So ngesilungu lokho esikuthi we also have a mandate to prevent corruption, and we say prevention is better than cure. So silomlandu wokuvikela njalo silomlandu wokucubungula nokubopha labo abetheswa umlandu wokuthi benze i-corruption kwele Zimbabwe.
Sikhangela umnyaka ka-2024, yiziphi izinto inhlanganiso ye-ZAC esingathi iphumelele kuzo?
Sisungule amakomiti esiwabiza ngokuthi Integrity Committees. Inhloso yama-Integrity Committees ngawokuqinisa ubukhokheli kunhlanganiso lezi. We want to build strong institutions. So besikwenza njani lokho? Besikwenza ngokuthi siyasebenzisana lenkokheli zakuleyo institution, bakhethe abantu ababathembayo, abantu abaziphatha ngendlela engelansolo emsebenzini, ukuthi laba yibo abakhangelelwe ukuthi bavethe imizamo kumbe awebo ukuthi ubugwelegwele bungehliswa kanjani kumbe bungenxatshelwa nganiso. Sisebenze njalo sisenza lokhu okuthiwa ngama-awareness campaigns. Sisabalele neZimbabwe yonke sikhuluma nge-corruption ekudistributweni kwemhlabathi, nge-corruption ezikolo. Kunjalo nje baningi abantu futhi esibabophileyo, kodwa engizathanda ukuthi ngikukhulume sile strategy esiyibiza ngokuthi yi-asset recovery. So i-asset recovery ngeyokuthi singacubungula indaba yakho yokuthi kukhona okwenzileyo okobugwelegwele, sithole ukuthi ngempela kukhona. Sisuka sithathe ama-properties oyabe uwathengile usebenzisa imali yobugwelegwele. So ngikhuluma nje emavikini amathathu adlulileyo, iZimbabwe Anti-Corruption Commission isebenza le-National Prosecuting Authority bathole i-court order eyadismisa okwakuchallengewa ngwaye ngusiba lukhulu Zinara. So sithi we want an asset forfeiture order worth over $20 million.
IZAC ikuyini ekwenzayo ukuthi abacha bebekwazi ngecorruption njalo labo baphatheke ekulisaneni icorruption bengabe ngabantu abalesifiso sokuthi nxa labo sebekhulile sebengene kwezamabhizimusi kumbe sebesebenza baphatheke kundaba zecorruption.
Kuningi ke esikwenzileyo thina njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sengike ngatsho ukuthi sibe sikhankasa ezikolweni lasemphakathini sifundisana labasakhulayo ukuba ubugwelegwele bubi kanjani empilweni zabo. Besikhangele kakhulu thina i-education sector kwezemfundo kuyini okubi okwenziwa yibugwelegwele. Ubugwelegwele benza it affects the right to education eyomuntu.
Unkosazana Smiso Mlevu yisikhulumeli sohlangothi lweZac sixoxe laye ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungule zomnotho umnumzana Stevenson Dlamini.
IZimbabwe kudaba lwenkohlakalo isimo sayo asijabulisi kakhulu, kodwa esikunazelelayo ukuthi kulo sithembiso esisuka kuhulumende ekulwiseni udaba lokhohlakalo. Singananzelela amazwi kamongameli kusukela engena esikhundleni, uyaqonqosela kakhulu ukuthi indaba yokhohlakalo ngenye yezinto azijonge kakhulu kubana ziqondiswe. Njalo siyabona emalangeni la adlulileyo sike sananzelela kubana ugatsha lwezakhi oluyilolu qondana kakhulu nendaba zenkohlakalo nobugwelegwele izinikele kakhulu ekulwiseni udaba lolu olubisele ilizwe muva.
Uhulumende uzinikele ekulwisaneni lenkohlakalo, kodwa ama-rankings atshengisa ukuthi iZimbabwe ilokhu iphansi nxa sikhangela udaba lolu okutshengisela ukuthi inkohlakalo ilokhu inenge. Ubona sengathi lokhu kungabe kubangelwa yikuyini njalo kungenziwa njani?
Uhulumende uyaveza ukuthi uzinikele ekulwiseni nenkohlakalo, kodwa thina njengabo somnotho nxa siyicwayisisa sinanzelela ukubana ukulwisana lenkohlakalo lakho kufuna inzuzo, kudingakala ama-resources okuthi kulwisane lendlela zenkohlakalo ngoba zisuka ziphucuke, zisuka zibe ngeziguqukayo imihla ngemihla. Ngakho-ke esikunanzelelayo ukuthi kuyadingeka ukubana le nzuzo yelizwe ikhuphuke kuze labo abalwisana lenkohlakalo babe lazo izikhali zokuthi bayilwise. Yikho sibona ilizwe lethu ngathi lokhu eliphansi kuyahambisana lokuthi amandla lezikhali zokuthi balwise inkohlakalo zifuna inzuzo ephezulu.
Abatsha eZimbabwe balalo nalo lolwazi njalo inhlelo eziqhutshwayo ziyaphathisa na ukuthi baluthole?
Bona imizamo ikhona ukuthi abatsha bathole lolu lwazi oluveza ububi benkohlakalo. Kuyadingeka njalo ukuthi kwengezwe amathuba ukuthi babe lendlela zokubana bafundise bakhuphulwe, ikakhulu kusukela ezingeni eliphansi kakhulu. Asisakhangelelanga ukuthi izifundo ezinjalo ziyeqalela umuntu sekhulile, esikukhangelelayo ukuthi izifundo ezinjalo zivele zihlume lo mntwana esakhula. Abatsha balomlando kakhulu ukuthi bavele bafunde ukubana ububi benkohlakalo bunjani kusasa yabo, ububi benkohlakalo bunjani ekubulaleni loba indlela zokuthola impilo njengezibhedlela. Konke lokhu kubalulekile ukuthi abatsha babe yingxenye yakho ukuze labo nxa sebengena kulezo sigaba bengazifici belingeka ukubana benze inkohlakalo ngoba sebefundisiwe ukubana ububi bakhona buhamba kuze beyefika ngaphi, njalo labo kubalimaza njani njengabatsha.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezenotho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, ube secingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wakhobembula.
Kwezamaphandleni, inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe yindlala. Emhlubulweni wezansi yemaNdebeleni osekuchiye inengi labafuyi selimpofu. Ngaphandle kwendlala ehlasele izifuyo, uZulu laye uthi uMangoye uselala eziko. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi zakamizi esabelweni sezansi yamaNdebeleni selivalile izibaya zenkomo ngenxa yendlala esihlasele. Lanxa ezinye zakamizi zithenga ukudla kwenkomo ezitolo zithi lokho akusizi ngoba ziqhubeka zisifa. Kuqhubeka kutshisa njalo izulu alikani endaweni eziningi zeMathabeleland okuzadala ukukhuphuka kwenani lenkomo ezifayo. Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi samawane eGwanda South ugcizelele ukuthi iningi lezakhamizi selivalile izibaya.
Luma kanje nje izibaya sezivaliwe ezinye kodwa lokho zisifa njalo indlala ebantwini khona. Indlala ebantwini khona lo mkhathi kawutshenisi lokuthi izulu liyabuya lokhe lingakani. Hhayi, abantu sithwele nzima kutsho ukuthi lo nyaka sifa lenkomo zethu. Lo mnyaka ophelileyo yebo besikhala kodwa kuye kwathi hhayi isifuyo zasilanyana. Abantu bayalamba, izifuyo ziyalamba, amanzi wona sikhulume ngoba isikotsho sezijile, so abantu sebevuka ngo-2 o'clock ekuseni besiyadinga amanzi.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Saziso Khumalo, isakamuzi sevokola yensiza othi sebebasa izibaya ngoba kungasela nkomo.
Inkomo sibili zife lukhano okwesabekayo, ongathule nkomo sibili lezingu-4. Abanye izibaya sezivaliwe sibili, akusela ngitsho ngitsho lesilandulo sebeze bebasa lezibaya. Hayi, umumo wakhona kawumuhle.
Izulu alikaphindi ukuna selokhu laseulayo osa udala ukutsha kwezilimo ebesezihlaneliwe, kuthi unkosikazi Khumalo.
Izulu alinanga, izulu lapho ngufefeza kanye lahamba lahamba. Oku sasigebhile amagodi nje wasingasela nkomo, sagebha amagodi lawana sabona imfefezo lena sahlanyela kwaphumaphuma sokutshile kakusela lutho. Hayi, isimo sakhona sibuhlungu kakhulu. Kunje suke useni abantu sebephonga ukuthi idaca ohla kusavumi lokuthi wenzeni, akulamanzi akulani, konke kuzima.
Ukansila ka-13 eGaranyemba eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu uthi kakaza ebona indlala engaka selokhu wazalwayo.
Ukudla kwenkomo kulumnyaka kuthengiwe bakithi, kuthengwa kunjalo inkomo ziyafa ngendlala. Sifa ngendlala ngapha zifita kulobo inkosi ngasibona lini izo. Hayi, inkomo eziningi vele zizakufa, zizaphela sibili ngoba phakathi kwazo zona lezi ezifayo zigcwele amaplastic, zigcwele yonke into. Kwesinye isikhathi uyathola le sola isicathulo iphakathi, kusho ukuthi okuyizinto konke lokhu ukuthi kugayeke kunzima. Kusho vele loba zingavela kuphumele ukuthi lini izulu inkomo zizakufa. Kuyo yonke iminyaka ebekhona, angibona lo walo nyaka uvele yiwumnyaka ozakuba mubi kuyo yonke iminyaka esiyibonile.
Umbiko wethu leyingcwethi ezifuyo ugatsha lukahulumende olwe-agritech eGwanda kule viki umnumzana Atishke Mutshema uveza kubana sekufe inkomo ezifika phose 15,000, 14,435 ngenxa yendlala. Iningi lalezi nkomo zifele esiqindini seGwanda, Matobo, Insiza, Bolilima kanye leMangwe. Umnumzana Mutshema ugcizelele wathi isimo lokhu sesibi kulesi sabelo ngoba kungelazulu kanye lamadlelo. Iphephandaba leRal libike kuviki edlulileyo ukuthi sekufe inkomo ezizinkulungwane ezingama-50,000 elizweni lonke jikelele kusukela ngompandula. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima luke lwabika phambilini ukuthi inkomo ezingaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Mube.
Okwamanje ke ngidedele uSithandekile Mhlanga okwesikhatshana esipha uhlelo lwabomama.
Namhlanje sihlaziya ukuthi eZimbabwe linaze njani udaba lokwenqabela ukuhlukuluzana ngobulili olwe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence olugqitshwe ngolwesibili kuyonale iviki. Sixoxa lo nkosazana Otilius Manda, umsekeli kamgcinisihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ePhalamende, eye-Women's Parliamentary Caucus, njalo emela ibulawayo ePhalamende.
Ngiyabonga ithuba lelo ngiselona. Linjani ke balaleli? ye umcimbisi ubambile edelele parliament lapho esibe khona lo mcimbi wakusihlwa esikuthi yidina lapho ekade sihlangene khona sibukhokheli kunye lamalunga wonke edelele parliament okugoqela abelunga ledalele parliament kunational assembly kunye le senate lapho ekade siholwa khona ngupatron wethu umama umongameli wedalele senate okade umcimbi lo ubugoqela njalo umama ophethe ugatsha lozabomama umphathintambo umama umtshwangwa kunye lomkhokheli enguye engimsekelayo umama uMebhumbowa uchairperson we-Women's Caucus in Parliament of Zimbabwe simanyene njalo silamalunga abesilisa okuthiwa yi-Foshi abazimiseleyo ukukhuluma ngendaba zokuthuthukiswa kunye lezokuhlukunyezwa kwabesifazana kunye lezobulili kudalele ephalamente labo bebeyingxenye yalo umthimba lapho esibe khona lokulontsha engingathi ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lweze-GBV esilayithe khona izibane sitshengisela ukuthi uhlelo lwe-GBV ngaliyaphela luphelelisiswe luphele du kungabi ngitsho lo mama kumbe owesifazana kumbe amantombazana ahlukumezekayo ngokunjalo ke ibanjiwe sibili imicimbi endawana ezishiyeneyo esabelweni seMathebeleni South lapho esibe khona lalo umcimbi emzingwane lapho kade kubanjelwe khona umcimbi lowo ukhokhelwa ngumphathintambo wezegatsha labomama lapho ekade sikhona njalo kunye nabomama lamanye amalunga edala lephalamende lokukhokheli benhlangothi zabomama wazoba khona njalo omunye umcimbi wobulawayo empilo lawo njalo ubukhokhelwa ngumama ongumphathintambo wenhlelo zabomama kunye namabhizinisi amancane umama umtshwangwa
njengamabandla ezombusazwe ke bekukhona ebelikwenza ezigabeni zenu kumbe konke elikwenze njengohulumente
kuzabelo ezinye nje ezishiyeneyo bekusiba khona kundawana thize engingake ngizilandise ngamabizo engikwazi khona ukuthi amalunga edalele ephalamende bayibambile leyi imcimbi bekhuthaza omama bekhuthaza izigaba labo mama ukuthi kumele sizimele indawo zokuhlukunyizwa kwethu kumele singayihluleki ukukhuluma ngakho kubanjiwe kundawo eziningi ezishiyeneyo ngingake ngitsho kumabandla lonyaka hhayi angikwazi kangako ngoba ikakhulu kumalunga wedalele ephalamende sekuyisikhathi esinzima isikhathi sebhajethi lapho wonke umuntu okhangele khona ukulungiselela ibhajethi yelizwe so ngile themba bekungekho kangako ithuba lokuthi omama siyehle sibukele siyenza ezepolitics
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana uTilius Banda umsekeli kamgcini sihlalo wekomiti ebona ngeziphathelane labesifazana ephalamende eye-Women's Parliamentary Caucus njalo emela iBulawayo kuleyo phalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ngesizwe okwethulwa nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseplumtree esigabeni seOsabeni. Sixoxa ngodaba lomntwana oleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 odlwengulwe ngabantu ababili kuzehlakalo ezitshiyeneyo. Umdlwenguli wakuqala ngumfana oleminyaka elitshumi lasithupha 16 njalo owesibili ngukhulu oleminyaka engamachumi pose ayisikhombisa 66. Sikhuluma nje abadlwenguli laba bayapika emajele ngemva kokufunyanwa belecala. Kodwa ukuzwisa usizi ukuthi umntwana owadlwengulwayo yena usanda kugqiba izifundo zika grade 7 akasaphathekanga kuhle emoyeni lasemzimbeni ngoba usehlala ekhala ngesibeletho. Unina ongumfelokazi esingasoze simbethe ngegama ukuze sivikele ingane yakhe uthi soze wabaleka esigabeni ngoba ethwaliswe nzima ngabangakibo bakamadlwengula lo ongumfana besithi wabophisa indodana yabo.
Umfana wagwetwa 15 years engakwaziyo ke ukuthi useva ngakhe. Ukhulu wayegwetshwe 20 ngazwa kuthiwa wayephulelwa 5 kwasala le 15.
Wathola ukwelulekwa yini umntwana ngama-counselors?
Akazange ethole i-counseling umntwana. Yena nje ngibone esikolo ekhanya eyenze kahle ugrade 7 upasile kodwa yena engahlalahlala nje uba lobuhlukumezeka emzimbeni ukhala ngesibeletho sehlezi njengomuntu ama-pains all over the body. Ngibona ngani mina uyayidinga i-counseling sibili kakhulu ngoba uthi abanye abantwana bakhe bemhletshe futhi ngakho khona ukuthi wadlwengula.
Odokotela ke wababona
esibhedlela kwahamba khona bezengene kusikani wayesesibhedlela ezengene kusikani kufuze ihambe futhi ku-review laka angisokwesho ukuthi ngu-5 bengubani January khona next year iyehlolwa.
Ngasizwa njani umntwana njengoba usithi uphatheke kabi?
Hayi ngikwazi ukuthinga nokubika ngithini ukuze umntwana ekwanise ukuthi ethole ukuthi eyikhohle leyinto ingabuyi kumemori yakhe. Ngifisa ukuthi ngabe uyathola nje ukuthi ebe ngumuntu lwana ongaphumula ingqondo ecabange ngesikolo engacabangi ngokuhlukunyezwa kwakhe kodwa estike kakhulu emabhukwini. Ma iqalisa ukuba le pheni leyi uba lokuhlukumezeka kakhulu emoyeni wakhe ngoba uyabe ehlezi ephulethe zwi eyedwa ukuya kuze kulamgcine sokungihlukumeza into kwakhona.
Bakhona abanye abangathi mhlawumbe lawe njengomama abantwana awubakhuseli kuhle awubathokomeli. Nangu umntwana usebanjwe kwaze kwaba kabili, ungathini ngalokho?
Yena umuntu engatsho njalo ngoba into le ihlale yenzakala mina iphungile ngingekho kodwa kuyikuthi lami ngiyabe ngiyephanda ngingahambanga nje ukuthi ngihambele uNandi kodwa ke ngiyabe ngifisa ukuthi bebekwazi ukuthi into enjengayenaleyo asonto ongayihleka omunye umuntu wathi ozele ulomlando asukuthi ma kwehlele mina kuzahlala kwehlele mina ngedwa. So ungakwehlela lawe noma ungubani uzele ukuthi wena uhlezi ugadile abantwana ngoba lokufanana lokufa kufanana lesela nje mali ngena endlini ngiza kubeka kanjalo nje.
Sibonge unina womunye untombazana odlwengulwe ngabantu ababili ePlumtree esigabeni seOsabeni abangathanda ukusiza ngokuphathelane lempilakahle yomntwana ikakhulu odokotela labeluleki lingaxhumana lonina kunombolo ezithi +263 778 010 993. Ngiphinde njalo +263 778 010 993. Tiyani indlebe njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ngeviki ezayo lilami untungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu lamuhla silomculi werumba ozibiza ngokuthi Ndodana kaMamkandla ohamba leqembu lakhe leCross Data Sounds lapha bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Zindiza Phezulu.
Yeah. Elamigama ngizokuthwa uPromise Mkandla. Abantu abaningi emculweni sebengazi ukuthi ngiyindodana kaBamkandla. Lapho engizalwa khona ngizalwa eCross State endaweni yaseWane. Emculweni ngiqala ukucula ngo-2016 njengoba manje leli kulikhala lami lika number 8.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyatholakala khona lapha kuma online stores. Uyatholakala nanoma uthenga kimi. Ngimina ngitholakala enambeni ezithi +27 78 236 4102. Uyakwazi ukungiwhatsappa ngikhona la kuwhatsapp, ngikhona ku-Instagram, yonke indawo nakuFacebook uPromise Mkandla uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engiwatshiyela abalandeli ngithi bafowethu, ngicela isandla njengoba namhlanje ngithi kini ngiyabonga ukungikhulisa kwenu, sengikhulile kwezomculo. Ngicela isandla lingisapote kakhulu bafethu, nami ngifinyelele lapha engifuna ukuya khona. Ngizokuqhubeka ngibikhiphela izinto ezinhle, nayo ingoma emnandi ethi kasongo yeye engibona abantu bayijabulela. Qhubekani lijabule bafethu, nami ngithembisa ukulenzela okuhle. Ngiyabonga kakhulu kini balandeli.
Lo ngumculi werumba ozibiza ukuthi Ndodana kaMamkandla ehamba leqembu lakhe leCross State Sounds. Ngumculo okudlalade labo elitsha elesihloko esithi Zindiza Phezulu. Singeke hlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olulwisana lenkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC luthi selengeze inhlelo zokuqinisa ukuzimela kwenhlangothi zikahulumende ngenhloso yokuqeda lolu hlupho. Ingcwethi kwezenotho zithi inkohlakalo izaphela kuphela elizweni nxa kungalungiswa umnotho welizwe. Inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 sezibulewe indlala emhlubulweni wezansi yemaNdebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.